So we zika disenda bagu VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 21 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oxotshwe ku-MDCT izolo umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khube uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke, abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sekufanele babe yizitha.
Abo manyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele udaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
South Africa ke singathi ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana namazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale i-solution.
Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda ukhumbula umhlabeleli olodumo uZexi Manatsa obhubhe izolo.
UZexi Manatsa ndona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezi zomculo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kumandla le-MDCT izolo uNkosazana Thokozani Khube uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. UMakhube uzamemezela lelinyathelo emhlanganweni azawenza lentatheli zindaba kobulawayo ekuseni ngo-11:30. Uzakwazisa njalo ukuthi nguye osengumkhokheli waleli bandla ngoba uMonzora esezixotshile ebandleni ngokuzithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Lokhu kuza ngemva kokuxotshwa kukaMakhube ku-MDCT nguMonzora emethesa amacala atshiyeneyo angawavezanga izolo. UMakhube uzatshela intatheli zindaba njalo ukuthi uMonzora uhle untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomcebisi kaMakhube uMnumzana Ntando Ndlovu.
Indaba kaMonzora vele ethi nasesidlule kiyo ngoba mhlaka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iVeki ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyi-MDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho we-MDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asapoti elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla le-MDCT. So ngokunjalo ubaba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo president we-MDCT, sezixotshile kasayililunga le-MDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozani Khube sephethe intambo ebandleni le-MDCT ngoba upresident adekhona uMonzora uzixotshile ngokubhalela iZeki incwadi ebazisa ukuthi yena seyi-MDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu, ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hashi msakazi, kakula kudlephana kubandla le-MDCT. Into nje ekhona yikuthi ulo ade ngumongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli be-MDCT liyabazi ukuthi kukhona umama uDokotela uKhube uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku. Yikho-ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana be-MDCT umkhombandlela losapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kuminjani phakathi kubandla leMDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi uMama uKhubhe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi aqoqquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyiregister ukuthi babe ngamavoters ukuze iMDCT ingene kuhulumende.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kaNkosazana Thokozani Khubhe. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 izolo ukuthi uMama uKhubhe umiswe ukuba lilunga lebandla kulandelwa umthetho webandla. UNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo kuMDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasusela izweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakathi laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela kuxotshwana kuxatshanwa kusenziwa zonke lezi zinto. Akusizi lutho lokho kakwakhi. Kakulikhululi lizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso wentando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMama uKhubhe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga eMDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu semfanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana. Asikho konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemocracy. Nxa idemocracy izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama-political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanelanga ukubenze ukuba yizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale begxoxisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.
Umnumzana Lela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Lezi nhlanganiso ziyabuza ukuba kungani uhulumende weZimbabwe ezithulela izizalwane zelizwe lakhe zithwaliswe nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wethulelwe abezindaba phezu kokwenzakala kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zizingelwa njengenyamazana kuthiwa zibuyele ekhaya. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngokwenzakale ensukwini ezisanda kwedlula elokitshini leTamfontein Township eJohannesburg. Izizalwane zakwamanye amazwe iningi lazo zingezeZimbabwe zibonakale kumifanekiso yamavidiyo zidudulwa ngamapolisa zihozwa izizalwane zeSouth Africa kuthiwa kazibuyele kibo zibekwa umlando wokuzithathela imisebenzi phansi kohlelo abalubiza ngokuthi hashtag Operation Dudula. Isikhulumeli enhlanganisweni yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure ulandisa kabanzi ngombiko abawethuleyo.
We understand there is white monopoly capital in South Africa.
Siyazi ukuthi kulabelungu abayibo abaphethe umnotho abaziphethe kulelo lizwe kodwa abahlaselwa. Abantu bakhetha ukuhlasela abensundu bakwamanye amazwe abazosebenza njengabo.
When mining started in South Africa, Zimbabwe were the building capital, but the white monopoly capital still remains safe today.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kumqoka ukuthi ohulumende bamazwe akhelenele le South Africa agoqela le Zimbabwe kumele akhangele khona lokho okuyikho okufuqa abantu ukuthi baye kwele South Africa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Ama opportunities katholakala eZimbabwe asoze ake sithole abantwana bakithi, izizalwane zakithi zeqa amaborder nxa ama opportunities ozinceda etholakala phakathi kwelizwe. Izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale bekrosa amaborder. Sizabona ke abantu bekahlamezwa, sizabona abantu bebulawa eSouth Africa ngendaba yokuthi akuhlaleki ekhaya, kuyachisa kulendlala.
Uthi lokho osekusenziwa ngabakwele South Africa behlukumeza abakwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe akuyikuluqeda udubo lwabangena kulelo lizwe.
ISouth Africa ke singathi ilo ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la mazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale isolution yokuthi kungenziwani ukuthi izizalwane ezakhelane leSouth Africa zihlale kuma countries abo.
Kusenjalo uhulumende wakwele South Africa wanika izizalwane zeZimbabwe ukuyafika ekupheleni kwalomnyaka ukulungisisa ingwalo ezizivumela ukuhlala kulelo lizwe ngemva kokuba kumiswe leyo ekade isetshenziswa eZimbabwean exemption permits ZEP zisiwa lungisiswa ngemva kweminyaka emine kusukela ngomnyaka ka-2008. Lanxa uhulumende weZimbabwe elokhe engakatsho lutho phezu kwalolu daba lodlakela oseluqhamuka khona manje, ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho iZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba usethe seyinhlanganiso ezizimeleyo icala lokubhalisela abantu kuluhlu lwabavoti kaninginingi umuntu munye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kungakhathalekile lokuna kwezulu phose nsuku zonke, amadamu alethela idolobho lakobulawayo amanzi athole ingcosana nje kuphela yamanzi okungabangela ukuthi amanzi aqhubeke esabiwa njalo lonyaka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona nesanibonani basakazi waka Studio 7, siyabonga ukusinikeza indaba ezijulileyo ezisivezela konke ukukhanya. Okwamanje thanda ukuphawula ngodaba lukandoda lo kwabathi nguDouglas uMzora uDogarase, le mkhuba afuna ukuyenza ukuthi athi yena ongumholi waleli qembu MTC Alliance. Akukho lokho akwenzayo, ngamampunge nje kuphela. Leyo kwafuna ukukwenza ngeke kuze kwenzeke, akulala ngelike laphuma elinye lingakatshoni. Ubalekile ku-MTC Alliance, wathi yena uya ku-MTCT ekathokozani khona. Siyazi ukuthi ma kuvotwa ngo-2018 ngo-July kwakukhona i-MTCT, kwakukhona i-MTC Alliance. So yena akaziyele ku-MTC Alliance, ku-MTCT yakhe, ahlukane legama lele ukuthi MTC Alliance. Akula nto ezatshintsha lakho. 2005 kufonywa i-MTC Mdambara le yakaweshimini Ncube, 2008 kuvotwa general March 28 ama-election, yayikhona i-MTCM Peka Mtambara. Yayikhona MTCT yakaSangrai. So akulanti yahlukayo yabeka kuyiwe khotha bekanga kusebenza njani ukuthi kusetshenziswa iPC mbu.
Emnyake nomutsha ka 2022 kungu January linjani ku Studio 7 basakazi abahle nabalaleli balomsakazo wonke umuntu nje olalela lomsakazo kwindawo zonke. Linjani kodwa ngokuphila thina siyaphila. Ukhulumayo ngulea ngulea kudala sagcina ukungena bakithi. I think isigcine last year ukungena nje emsakazweni kuthi lati sike sikhiphe izimpo zethu. Kodwa ke eshi sokufanele ukuthi ngabe siyakukhipha sibi khonoko kukhona esilakho. Kule yinye into engalika ingiphat kahle. Ekhulunywe ngolumuntu angumazi lelishona leli abade uGeorge Chiramba leli uGeorge Maramba khonoko nje kuduzane lakhona lapho. Lo muntu lo ukhulume into ezwisa ubuhlungu ukuthi mawungumuntu wasemathebele lento Midlands uzafanele uzivuze uziphendule. Ungabe bakwenza umuntu na mayelana ngokubhonywa yakwamathuna la asebhalakwe okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu abalele laphana izihlobo zethu ezabulawa yigugrawundi. Weli kwangabi le nto eyenzakalayo ngalaba ababulali abakwenzayo lamanje abanye baloko besaphila baloko bebhekiwe nje. So abantu bebezamile ukuthi befake mhlawumbe amathi ilitshe lesikhumbuzo ukuthi kukhonjulwe labo bantu ababulawa ngaleso sikhathi, but sebesukile futhi lezi zigebenga lezi zikliwi lezi ezaqeda abantu bayabhoma leya ndawo leya. Engizibuza khona ukuthi wena ma ungumuntu wasemathebelelendi uMidland ulokhu sazibona ulandelana lezano uthi uyini mawukibo laphana uyini?
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela sibonga njalo ukuzwa zonke izindaba ezikhulunywa umphakathi wonke jikelele. Engilakho bakithi lana lesikhalo sokuthi kanti ukubusa kwelizwe leZimbabwe kubuselwa ukuthi kubonakale ukuthi kubusa iqembu elithile na, noma kufanele ukuthi obusayo ezamele ukuthi abahlali beZimbabwe kube nenhlalo enhle lokuthula. Ngoba mangithi ngiyanazela ngibuka ukuthi ekuhambeni nasekuphileni abantu abathwele kakhulu ubunzima ngabantu abangaphansi kweqembu elingabusiyo. Ngananzelela kakhulu abantu besiNdebeleni, iningi labo intsha yabo bayazama ukusebenza nzima beyakhe imizi kumele kwamanye amazwe besebenza nzima bethenge izimoto zabo ngezikolodi bezama ukuthi belekusasa elihle. Kodwa kuba nzima kakhulu ekusebenzeni kwabo ngoba laba bantu balazwe incwadi zokusebenza lemvumo yokuba semgwaqweni. Kodwa ekuhambeni uma bengangena elizweni lakubo laseZimbabwe kutholakala ukuthi bathathelwa imali ngendlela engabonakaliyo ukuthi kambe umbusi welizwe ingabe nguye othumela laba bantu ukuthi besebenze ngaleyo ndlela emgwaqweni, noma bazenzela, noma vele kuhloswe ukuthi abantwana basesiNdebeleni bengaphumeleli na. Yabonga okhulumayo for Ntaho Majamhlophe. Siyabonga.
Salibonani wasakazi nabalali be-Studio 7. Wasakazi nabalali be-Studio 7, ngeke ngibuze lo ilida yemphakazi ukuthi abakhokheli bona bemphakazi ukuthi kathi mina kunento ethanda ukungidida ukuthi kathi uhamba kanjani ma bengathi bona abangeneli ama-elections wonke nje akhona ngapha kumele ukuthi izwe liqhume. Manje kuyakwenzeka kanjani bengekho phakathi ukuthi ephalamende ukuthi phela belwe besephalamende ukuthi izwe liqunywe? Bazakwenza ngaluphi uhlobo bengaye kuma-elections benganawo amasitho kubaprezidenti ukuthi bangene kuphalamende? Kwenziwa kanjani? Mina kumqondisi ngicela ukubuza kuye kumqondisi ngqo ukuthi kanti leyo nto uzoyenza kanjani ngempela ma ngabe phela kungayiwa kuma-elections? Kodwa inkunzi eshiya umhlobo yiphi? Yile evalelwa nenkomo ensikazi esibayeni
noma ile ekhonya ingaphandle kwesibaya ngoba phela maka ukuthi akangeni la kuma elections yena uzobele ethina usa usa ulala ukuthi kunqanyulwe iZimbabwe iZimbabwe nemthokazi ibe yodwa iyo phela into engidida ukuthi kathizomunyulwa kanjalo ngubani ozoyimela lapho eParliament ukuthi hayi manje thina ngoba siyimthokazi sifuna ukuthi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden useqondise amazwi akhe awethule izolo awukuthi eliRussia liza kubona okwabonwa ingidi nxa lingahlasela ele Ukraine. UBiden uthi wayehlose ukutshela ele Russia ukuthi lingahlaseli ele Ukraine ngoba elemelika lamanye amazwe awumanyano weNATO bazafakela ele Russia izijeziso zeNATO bethathe lamanye amanyathelo. Kulokufuthelana okukhulu phakathi kwele Russia elibikwa selilungiselela ukuyahlasela ele Ukraine. Lele melika elithi kumele ele Russia lingalokothi lingene kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nolandela ezombusazo wele melika umnumzana Difa wajabi bango.
Udaba lwe Ukraine le Russia babukande ludaba esilwaziyo ukuthi ludaba olwahlupha kusuka kudala nakudala. Njalo asingakhohlwa ukuthi iRussia kwesinye isikhathi nxa isenze nje isiyahlokoza iUkraine iyabe ikukhona ekuhlosileyo ukuthi ikuhlomule kulokho okuya kusenzakala. Kodwa ke indlela ebekade ngilandelela isimo sephakathi kweRussia leUkraine lemelika, imelika yona ngokuphendula kwaJoe Biden ukuthi yena uzangenelela kancane akasuzangenele kakhulu indaba le ngenxa yokuthi indlela iRussia ezangena ngakhona eUkraine izangena ngesibalo esincane. Kodwa ke ngibone ngathi izinto ezinje izinto kathesi bayakhuluma ngazo kufanele ukuthi izinto zokuthi kusetshenziswe izikhali zigwenywe kakhulu ikakhulu emalangeni namhlanje. Ngabe kuthi kunje ngabe bayathumela ama special envoys kuhlale phansi le United Nations yabo bahlale phansi le Russia kukhulunyiswane kulokuthi kuhanjwe kuyengenwa kulokuthi ekugcineni igcine sithola ukuthi kuba labantu abalahlekelwa ngemphefumulo ngento encane kangaka into ebekade ingeneliseka ukuthi ingagwenywa ukuthi ingenzakali.
Ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lona lolu ukubona njani, usebenzisa na ubuciko?
Udubo lapho lukhona ukuthi uJoe Biden into aphezulu kwayo into le yokuzitshela ukuthi iAmerica yiyo isuperpower, yiyo efanele ukuthi ingenele kikho konke okuyabe kusenzakala okungathi mhlambe kulomsindo noma okungathi akuhambi kahle umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke iRussia layo ngokunjalo lapho engavumi khona layo kungenxa yokuthi layo isaphethe amaqhubu akudala isikhathi Soviet Union, yiko okwenza ukuthi iRussia sonke isikhathi ihlale njalo ngaso sonke isikhathi bengavumelani leAmerica noma bengavumelani nabanye ama Western countries ngenxa yena leyo ukuthi basese ligqubulene nalesi kwakudala ikakhulukazi uPutin usakuphethe kakhulu konkwana. Lapha kufanele ukuthi uJoe Biden athole ama advisors akhe ahlele phansi labanye abazwisisa umthetho ukuthi into le eyenzakalayo bengayigwema njani, ngoba okuhluphayo ukuthi okuyabe kusenzakala kathesi ama presidents ayathatha ama decisions but ama decisions lana abe ezazwakala kakhulu ezisenziwa ngabantu abangazi lutho noma ingathi i bad guidance yama president whether ngwe Russia noma ngwe Ukraine noma ngwase America. Ekugcineni kwakhona into yakhona iyenza kwenza ukuthi kugcine sekuphela abantu abaningi kukanti linto le bekuyinto ebekade ingasitotshwa.
Umnumzana Difa wajabi bango ngolandela ezombusazwe wele Melika. Abalandeli bomculi obelodumo elizweni uZexi Manatsa wake wahlala kobulawayo emzini wenketha badanile ngokubhubha kwakhe izolo. UManatsa obele minyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. Uthiye umkakhe uStella Manatsa labantwana abayisithupha. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uyalandisa.
zwele zimbabwe selilahlelwe kakhulu ngokushona kukababa uzesimanatsa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engela ngedla betshayo yacula yaduma kakhulu yamenza udumo lwakho lwamemetheke kakhulu ke esigabeni semathebelelene ingoma yakhe liyana ke iqembu le-Highlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba sizwa ngokusikowa i-Highlanders siwinile sambeni siyenatha abadoda ndona libili mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane babesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othi ngwathi nonyaka thina majarina noda thihovu zakele lingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayona lekazi bandlela inyanga kaJanuary so sihlala silahlekelwa ngabaculi abaloduma kakhulu yamgombola umtukuthi ngo-2019 likhumbule ke ubaba ke uBrayuma sekela naye ngo-2018 zesimanatsa ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezokuthi umculo bekungasetshenziswa lezi zinto zamakhompyutha bebetshaya ikatari njengekatari babuye batshaya isigubhu njengesigubhu babuye batshaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo sebenze usenzwa abantu abanjengozesimanatha uzesimanatha udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo konokozomculo bayacula bonke abanye bahlala ke eBhilitani umunye usekhaya kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise ngimele isitudio 7 ngobulawayo igama lami ngiyeza Jesus
Jona,
siyabonga Chisa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo oxotshwe ku-MDCT izolo umsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora abo manyano inhlanganiso ezizimeleyo habe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezise South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.